Ibandla leMDC lizakwenza ukhetho lowabazasimela kudale lePhalamende lo labazasimela kumakhazeli. Kodwa indlela esenza ngayo lokhu ukuthi siqala siphe abantu amathuba okuthi baxoxisane njengobukhokheli. Thina silama structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke. Buyaphiwa ithuba lokuthi lixoxisane, buxoxela labo mhlawumbe abakhangelelwe ukuthi bangakhokhela, ngoba thina ku-MDC abantu bakhethwa ngabantu. Abantu yibo abatshoyo ukuthi namhla siza kuba lengxoxo yokuthi ongaba ngukhansela ngubani, ongaba ngu-MP ngubani, babonisane. Lapho abavumelana khona ibandla kalenzi primary election, kodwa kungakhanya ukuthi bale mbono etshiyeneyo kulabantu abaningi abafuna ukuthi bamele ibandla. Yikho esenza khona ama-primary election njalo i-organizing department yethu isibhode ndawana yonke ukuzama ukufaka inhlelo zokuthi abazakhangela lawo ma-primary elections ukhetho lwebandleni ngobani. Lokho ngumsebenzi okumele ube usuphelile kuyona linyanga esikiyo ingakapheli njengokunquma kwebandla kogatsha lwethu le-standing committee.
Sike sezwa abanye bekhonona besithi ibandla vele selifike esibangeni sokuthi lingangeni kukhetho ngenxa yokungezwani. Ulina litheni ngakho lokho?
Njengebandla sisemkhankasweni sibili, sesiqalisile ukuhamba-hamba lapha lalaphayana sigaya ukhetho lapho kuvuma khona, esinikwa khona imvumo ngamapholisa. Uhlelo lwethu izolo belusenkayi North, kanti sesike safika kwezinye izindawo kwamanye ama-province. Sifana nje lezulu lesiqhotho elitshaya lithule, abantu babona ngokugcwala kwamadamu, babona ngehlobo elihle ukuthi hatshi izulu belisina. Asilawo umsindo kokunenge esikwenzayo, kodwa sigcwele nje indawo yonke, sikhokhelwa ngama-structures at ama-districts lawa ama-ward ekwenzela imihlangano. Kuza kuthi ngokuya ngokuya sesisenza ama-rally amakhulu azabe esebonwa ngumuntu wonke ukuthi ibandla le-MDC lizonqoba ukhetho ngo-66%.